lomdo wabula lubaba na fisu kumbamba ngesandla sami ngimxawule. Ngithi mfowethu kanwa kuyakwazi ukwenza impilo yomunye umuntu ibe nzima.
Lomdo wabula
lubaba na fisu kumbamba ngesandla sami.
Why
you show me love, baby?